ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 24 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli bezanu PF babikwa betshaye babulala amafastela emota yakunyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani, yena obhubhele entolongweni eHarare ngemva kokutshaywa ngamapolisa.
Ndakukhuluma tilinguthi amabutho engavele iwacelebrate engene libuse ngesindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani bafundisa ukuthi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla avela kubani, asesisekelweni sombuso kumba kumnangagwa kumba kulabo abayibo abadriver i-command agriculture.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akulalutho abaluphambanisayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-command agriculture.
Ngenxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Lamhlanje siqhubeka sihlaziya umkhankaso ukuthi izijeziso ezethezwa iziphathamandla zezanu-PF kumele zesulwe na kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF lamuhla babikwa betshaye babulala amafastela emota ebithwele isidumbu sowesilisa osakhulayo obhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapolisa umnumzana Hilton Tafadzwa Tamangani. Imota yakunyarazo funeral parlor le ibisuka emochari ilubhekise endlini yomdeni kaTamangani ezengeza lesidumbu sakhe. Abasekeli be-MDC ekade behamba lesidumbu bathi bamiswe ngabasekeli beZANU-PF endleleni baqala ukubajikitshela ngamatshe batshaya le mota yesidumbu. Imifanekiso ebonwe ngumsakazo weStudio 7 iyakufakaza ukuthi ngempela wonke amafastela emota yesidumbu le achayiwe afa. Isiphathamandla seMDC umnumzana Obey Sithole uthi bahambe bayamangala enkambeni yamapholisa eChitungwiza kodwa amapholisa alile ukuvula icala. Lanxa kunjalo isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo utshele iStudio 7 ukuthi abe-MDC laba kumele bayemangala emapholiseni. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lezinye iziphathamandla zebandla lakhe bahambe bayakhalela umdeni kaTamangani namuhla. UTamangani ungomunye wabaphila ngokuthengisa ezitaladeni abalitshumi lanye ababotshwe kumaviki amabili edluleyo besetheswa icala lokutshaya ipolisa. Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bathi akula kuphazamisa abakwenzayo ngokusebenzisa amabhiliyoni amathathu amadola emelika ukusekela uhlelo lokulima olwe-command agriculture ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018. Bathi bakwenza lokhu phansi kweziqondiso zikahulumende lanxa bengatholanga imvumo edalele ephalamende. Kubika uMavis Gama.
Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngezemnumzana Thendai Biti uthi lokhu kwakungaphandle womthetho.
Yiwuphi umthetho owusebenzisileyo wena ukwephula isigaba 115 sesekelo sombuso? Usebenzisa imali engaphandle kwaleyo eyehlelwayo ngaphansi kwebudget kungekho ukutholisa imvumo ngabedali lephalamende.
Kodwa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uqina ngelokuthi lokho kungumlando wabogatsha lwezemali.
The mandate for those expenses that they've said.
Konke lokho okushoyo phezu kokusetshenziswa kwemali yelizwe bekuvelela kumphathi intambo wezogatsha lwezemali, yena ochazwa ngokugcweleyo ngumthetho we-RBZ Act ukuba uminista uzokuvumela hathi iziphathamandla zalolu gatsha. Kodwa nxa umphathi intambo washo okwakumele kwenziwe, mina okwami ikulandela lokho engikutshelwayo njengalokho okushiwo ngumthetho we-Reserve Bank Act.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akumangalisi.
Akumangalisi lokhu ngoba thina sakukhuluma vele isikhathi abantu bematsha begcwala izitarada, amabutho engavele liwacelebrate engene libuse ngesindlela eziphambene nomthetho. So uzawakhontrola njani bafundisa ukuthi bengene emthethweni? So sokutshengisa ukuthi amandla vela kubani asesisekelweni sombuso, kumba kuMnangagwa, kumba kulabo abayibo abadriver i-command agriculture opelesiri bobala endisa phrase.
Ugumbo uqhubeka ethi konke lokhu osekusenzakala yisibonelo sokuthi ilizwe selibuswa ngabakubutho.
Ngiza kuqondisa emuva kuma-research esike sawenza thina lapho ekade sikhuluma ukuthi ilizwe lethu leli seli under okuthiwa yi-secrocratic state. I-secrocratic state ibuswa ngamabutho, kodwa eyethu leyi it is ihlukene lezinye ngoba eyethu leyi amabutho aqala abambi iphathi, athi esebambi iphathi asesebenzisa iphathi ukwenza yonke into. So elizweni lapho libuswa khona ngamabutho kube kwathi amabutho angumthetho wona ngokwawo, yiwo angumthetho omkhulu lakho konke. So abantu yabona ukuthi abakhulu bamabutho labo uma bele interest yabe njengokhomanda agriculture anti yakwathi babazibambileyo lapho bona bazibambe khona akula mthetho ongakwazi ukuthi banqabele.
Abekomidi le bethule impumela yakuqala yophenyo lwabo abalwenze bekhangela indlela abebhanga likahulumende ele-RBZ ebeliqhuba ngalo umsebenzi kwezokusetshenziswa kwemali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Iningi lithi uhulumende weZimbabwe kumele ahloniphe amalungelo oluntu alwisane lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezitsheziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe angentshonalanga. Kubika u-Albert Ncube.
Laloba iningi livumelana ukuthi lezi zitheziso sezibisela muva intuthuko elizweni, uZulu kungumlando kwahulumende ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu ukuze engatheziswa yilawa mazwe. UZulu weZimbabwe ukhuthazwa nguhulumende ukuthi abuthane endaweni ezitshiyeneyo kusasa ukuze athaye itoyitoyi etshengisela ukukhonona ngezitheziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngesikhathi sombuso kwayengumongameli umuyi umnumzana Robert Mugabe. UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqala azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Kuningi laba abakukhangelayo kumele siwulungisise esisehluleka ukulungisa njengelizwe. Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions, kade singakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Uzi umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. ukhangelo NASA ezasezidliwe ezadliwe but still thina sabe lokho esiblame ama sanctions
amazo akasekelwe lilunga lebandla le MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla odizitheziso lezi zabakhona ngoba kwakukhona kumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe
uhulumende lo kumele akunanzelele ukuthi umhlaba uthi amalungelo abantu asemqoka kwakho konke ngobana akulanto engenzakala amalungelo abantu engenziwa ngakuhle ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke abantu betshaywa benyamalala bebulawa kangiboni ukuthi sibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esinceda izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abagangayo abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi
umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-P F uyakulandula lokhu uthe lebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi
ukuba khona kuma-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kwelezimbabwe ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho la ma-sanctions okuthiwa akhona izijezo zenotho lezo ngokubona kwami nabona kwizijezo ezivele ezingafanelanga ukuthi ngabe zikhona bajezisele ukuthi indaba kona basukume mama bathi bafuna umhlabathi wabo
ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane kungakho lebhilithane lemelika akalacala ngokwethesele ezimbabwe izijeziso
balelungelo njengamazwe azimeleyo ukuthi bathi asidlelani lozibani olozibani kungenxa yendlela aphatha ngayo yo ama citizen alelo lizwe kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezathu ezithize kasidlelani lobani ngezathu ezithize
Unkomo ugcizelele wathi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe kakhulu bahlutshwa nguhulumende wabo. Sokungathi sokulobusela obuningi obenzakala kuhulumende. Abantu beZimbabwe bayahlupheka bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle nguhulumende wabo kabahlutshwa ngama-sanctions
uhulumende wakuleli uyethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka 25 mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokutshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sihlolisisa izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU PF. Bathini abesifazana ngomkhankaso wokuthi kumele zesulwe lezi zijeziso? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende kwele India lapho ibandla elibusayo ebelikhangelelwe ukunqoba ngesilinganiso esikhulu iveza ukuthi leli bandla ligcine lithola izihlalo eziningi ezigabeni zentshonalanga njalo lathola ezinlutshana ngenyakatho. Inhloko kahulumende uNarendra Modi ubikwa engajabulanga kangako ngalimpumela ngoba imehlisela amandla akhe okubusa. Umongameli wele Lebanon wethule umbiko obalulekileyo emsakazweni kamabonakude ethembisa ukuhlala phansi labatshengiselayo bekhonona ngokutshabalala komnotho. Uthi bazakhulumisana baxazulule lolu daba. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols lo meli weEuropean Union umnumzana Timo O'Connor vathi ukutshengisela okuzaqhutshwa ngohulumende weZimbabwe kusasa phezu kodaba lwezijeziso akusoze kuguqule lutho nxa uhulumende weZANU-PF engaqhubeka esephula amalungelo oluntu njalo engahloniphi umbuso okhululekileyo. Abameli be-EU abemelika labe-EU bethe saiziphathamandla zeZANU-PF izijeziso zenotho eminyakeni engamashumi amabili edluleyo bezethesa umlando wokubusa ngodlame lokuqilibezela kukhetho. IZANU-PF ithi izijeziso lezi zilomthelela omubi kuzulu weZimbabwe jikelele njalo yizo ezibulala umnotho. Kodwa uambasada Nichols uthi okubulala umnotho weZimbabwe inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende egoqela ukuntshontshwa kwemali yohlelo lwe-Command Agriculture ephezu kwe-$3 billion. Uambasada O'Connor laye uthi uhulumende kumele aguqule izenzo zakhe nxa efuna i-EU yesule izijeziso. abeZANU-PF babikwa sebelobele izikolo amanyuvesi kanye lengatsha zikahulumende besithi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lokutshengisela lolu kusasa. Le yinto echothozwa kakhulu ngabaningi besithi yisibonelo sokwephulwa kwamalungelo nguhulumende okuqhubekayo. Ukuhlaziya udaba lwezijeziso lolu sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente njalo engowe MDC umnumzana Prince Dubeko Spanda endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Wena ungumuntu weZimbabwe ongakuboniyo kulo ukuthi ama-sanctions asuswe, ufuna ukukholisa ngokuthi ama-sanctions abe khona ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile. Azange libiye ligiqiwe kuphela ilizwe leli, yikho kumele sikwazi khonokho. Ungakhangela abanye abantu bayi-sacrifice abayifakayo abaye basacrifice kungenani ukuthi ilizwe leli lize libuye. Abanye abantu bethengisa ngasezo sikhathi lakathesa bona babathengisi babona yibo abalokhu bebhizi belokhu bezama ukuthi bethengise ilizwe ngendlela enjangetispoon yethukela. Into ezingaso zivumeleke noma ungaziye ngathi ngesikhathi sekukurawundi abantu bathebheleleni babebulawa bulawa ngesikhathi nezobethathisa umgabi inkolo yamabhiza amakuthiwa njalo namhlanje yiwasithi ngakufa abantu ababili abathathu kube hey wathi zobe sebebangumsindo kodwa izolo bebengathi kube kubulawana kube kubulawa abantu kube kubulawa izinto asisoze sibuyele emuva silikusho nabantu abanyincindezeli abanye abantu basetshenziswa abacindezeli kusegcekeni kokukhanyayo
kuthiwa lithengisa ilizwe ngethukela babusibanda.
Ugawule yabona ngiyabona ukuthi sebuyelile laphana esimeni sakhe esimeni sabo labanye bakhe othinotimba nabanye abafana naye abacabanga ukuthi khona nxa kuyikuthi kwaba nesikhathi lapho abalwa khona belwela ukunindezelwa sokusitha ukuthi sonke sesiyakuba ngabantu babo leso sikhathi kasisekho. Khathesi i-insurance esiyenzayo njengamaZimbabwe zokuhlupheka esikwenzayo kho sekudlule lokhuyana esakubonayo ngesikhathi ngenxa yalokho begawule ngicela ube kwazi wena nabanye bakho ukuthi hayi akulamthengisi umthengisi nguwe ofuna ukuthi wena ubone abantu bebelokhu behlupheka amanye amazwe elokhu ephumelela lina lilokhu lisidla licupha kungenalutho abantu abalutholayo bese lisethusela ngokuthi lina lyalweli lizwe njalo kathesi nxa sesithi amalungelo ethu liyawephula selisithi lina hhayi thina sesingabathengisi asoze sikuvume lokho.
Naso baba uGawule.
Abathengisi vele abasoze bene ukuthengisa ngisho nesikhathi sendi babe khona abathengisi. Unkomo wahamba wajoyina idlalo PF samlandela unkomo. Uma ngazange landele unkomo ngumthengisi wokuqina. Umuntu ongazange landele unkomo, unkomo walwela ukukhulula ilizwe leli. Unkomo ngiyowakhokhelayo. Omnakagwa labo bagwetshela ukubulawa. Besethu abancane belwela ukukhulula ilizwe leli. Wawungaphi wena?
Akulandaba lokho ukuthi ngangingaphi mina. Ngasesiswini sikamamami uright but ilizwe leli kakutsho ukuthi ngelakho wena wake wagwetshela ukufa. Ilizwe leli ngelethu sonke Gawule. Ngicela ube kwazi ukuthi leli lizwe kalisilo lakho nabanye labana ababegwetshela ukufa. Nakathethi bakhona ababhetshela ukufa nguhulumende wakho. So nabo lelo lizwe ngelabo. Labo banamalungelo afana nawakho. Ukusitela owakwenzayo kungasiteli lokhu esikufisayo njengelizwe.
Baba uGawule, inkulumo ezikhuthazwa ngabantu phakathi kweZANU leMDC ekababuchamisa uyazisekela yini?
Ngiyazisekela kakhulu ukuthi akukhulunyiswani. Labo bantu abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Ngize ngithi o bakithi uTswankirayo wahambelani masinyane wathiya iphathi le isezandleni zabantu
abayihlulekayo. UTswankirayo bamkulalelani masinyane ungathi wahambelani masinyane.
Wahambelani masinyane
bamkulalelani
abaphetheyo naba abantu abalambele ukubusa abalale ebusuku lemini bekhumbula ukuthi umbuso uzabasibo ngendlela ezingenayisizo. UTswankirayo wayekhangelile ngesikhathi esane sedlilayo wathi abantu bakithi bayahlupheka. Wavuma ukusebenza labo mgazi. Namhlanje nina liyabona abantu bayahlupheka, liyakugolisa khonokho, lifuna ama-demonstration ngenxa yokuthi liyasetshenziswa ngabantu ngabathengisi abathengisa ilizwe.
Uqina ngokuthi liludlawu, uyamuza ubaba uGawule Sibanda.
Awugawule ngimlalele, kodwa uGawule mina into engiyaziyo yikuthi netsholotsho konke bayamazi vele ukuthi unjalo uyathengisa. Nangu usethengisa ilizwe, abantu bakibo babhizi bayahlupheka, kathesi besetsholotsho akula mazi, etsholotsho akula kudla, etsholotsho yena sesuka khonapho secabanga ukuthi khona yithi esithengisayo. Thina kazange ke siyale ukuthi kakukhulunyisayo. Ngoba isiphetho esikhona ukuthi nxa kuyikuthi wena sikutshela ukuthi hayi ndoda wehlulekile, kufuze kube letafula lapho esiyakutshelela khona ukuthi hayi lapha wehlulekile. But nxa kuyikuthi thina singabe sikhuluma singale, lawe ukhuluma ule, kungani wena kawuzwa lokho esikutshoyo? Lawe angani asikuzwa okutshoyo? Akula lutho luyaphutsha. Okufuze kuphutshe ukuthi khona izanu p f oGawule kabalahle wona lowo mkhuba wabo ucabanga ukuthi lokhu ngokuyi-tuckshop kwabo okuthiwa yiZimbabwe. Zimbabwe ngeyethu sonke. Ngabanye sikhuluma sithi bada kulalokhu okubi, vumanini siyehlangana. Hayi khona ukuyahlangana lalaba abahamba lani okungamaphathi kwenu lokho okuncane lokho elihlangana nakho lilodwa. Asisoze thina sakuvuma. Lina liyakwazi Gawule ukuthi khona ibandla eliyilo elikholelwa ngabantu abaningi eZimbabwe yiliphi? Ibandla le-MDC elikhokhelelwa ngubaba uThamisa. So kuthona lisiyakwedisa nakomaduku lalwana udredithwa ngubani lohlabelayo. Akusoze kwasinceda
lutho. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele parliamente njalo ngowebandla leMDC. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owebandla leZANU PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa sekhuthaze amankampani akwele Russia ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe ngoba umnotho welizwe usalele emuva ngenxa yezijeziso athi zetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya. Umnangagwa uhlangane labo somabhizimusi laba eceleni komhlangano we-Russia Africa Summit ogqitshwe namuhla kwele Russia. Izolo inkampani kaloliwe eyewagonzo of Russia ibikwa ilobelane isivumelwano le-National Railways of Zimbabwe esokuyincedisa ukuvuselela izitimela zayo. Ngakwelinye icele inkampani ye-Russia eRailcar ibikwa izancedisa eleZimbabwe kunhlelo zokuthuthukisa ezokulima lezokwenjiwa kwamatshe aligugu. Lokho kubikwa kuvezwe ngumkhokheli walenkampani umnumzana Dimitri Mazepin ekuhlanganeni kwakhe lomnangagwa. ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Nsunungulo Imbongolwane ingcwethi kwezombusazwe.
Into esiyaziyo njalo elokufakazi yikuthi sonke isikhathi uma umlankaza eyaphandle uhamba labangane bakhe ukwenzela ukuthi babe yibo abahlanganiswa yilaba abasomabhizinisi bakwamanye amazwe bahamba besithi bamele eZimbabwe, kodwa nxa sebuya lapho babuya bephethe esingathi izivumelwano ezizanceda amakampani alabo abangabangani bakhe. Umnotho lezo uyalokhu uthuluza, siyakwazi ukuthi isakunda ibiphethe lo muntu e-commander agriculture ngenye indlela njalo yokuletha enye ikampani kumbe yona leyo sakunda ukuthi ithathe njalo enye imali ezaphiwa imali yokubolekwa ibolekwa kweleZimbabwe ngamagama abantwana baseZimbabwe, kodwa izathatha idliwe indlela ezifane zabantu abalutshwana abayiwo abangabangani bakamnangabo.
UyiZimbabwe yodwa ungasoze kuyisebenzele yini kumbe ngamazwe wonke o-Africa njengoba sibona ukuthi yi-Russia Africa Summit?
Bahamba behlangana le-Russia kuthiwa i-Russia Africa Summit, kodwa ngase bekhuluma le-Russia bakhuluma bengamazwe ngamazwe ngamazwe, abakhulumi beyi-Africa. Lokho kwenza ukuthi ilize ngalize lona lodwa lifanele ukuthi lithole elikutholayo kwele-Russia or livumelana ne-Russia ukuthi lona liyancedakala kanjani. Bakhona abanye abakhokheli kwele Afrika sibabonile abasebenzela amazwe abo ukuthi athuthuke. Uma sikhangela kwele Rwanda kulo bufakazi ukuthi njalo lanxa bebuswa ngendlela ethile kodwa kuyathuthuka njengakubona. Kodwa ngobuningi bamazwe e-Afrika abaningi baye lapha e-Russia abamelanga i-Afrika, bamele iimuli zabo. So siyazi ukuthi ngokuningi i-Russia yiyo ezathola okuningi kwele Afrika, kodwa abantwana be-Afrika bazukuthola lutho.
Sesicubungula bona ubudlelwano phakathi kwelizwe leZimbabwe lele-Russia, ubona ingani kungaphuma okuningi yini?
Kona lokhu kungaphuma ngalo kulo bugqodi ngendlela okukhulunywa ngayo, ngoba siyazi ukuthi i-Russia yona ivele nge-technology singakhangela ngembali yayo ivele ilisebenza lamazwe e-Afrika ngesikhathi ulwelwa uzibuze. Kodwa manje siyazi ukuthi kona i-Russia isesimene sokuthi iyancintisana le-America ukuthi ibe lokhu ekhathikhona i-influence kwele-Afrika.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungulo Imbongolwane ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi babikwa sebedinga imisebenzi kwamanye amazwe afana leSouth Africa, iAustralia lamanye achiyeneyo. Odokotela laba bathi kabaselandaba lokuza kwenziwa nguhulumende. Bathi kulamazwe amanengi afuna ukubaqatsha, ngakho abanye babo sebetshile umsebenzi kube labanye abalokhe belethemba lokuthi uhulumende uzakhuphula iholo labo. Odokotela basanda gqiba izifundo laba lesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende sebelenyanga phose ezimbili bekhalale umsebenzi. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Abasekeli bezanu PF babikwa betshaye babulala amafastela emota yakonyaratso ebithwele isidumbu sikamnumzana Hilton Tafazo Tamangani yena ubhubhele entolongweni eHarare ngomgqibelo ngemva kokutshaywa ngamapholisa. Lekhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Matukanduna abafupatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.